Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Linga livuka njani mthwakazi omuhle walamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 5 kumpalakazi 2019 igama lami ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje abomndeni kamuyi mnumzana Robert Mgabe lamhlanje bazahlangana lesiphathamandla sedalele High Court esibona ngokucithwa kwempahla yabafi ngoba umuyi wafa engalobanga iwill.
Muda ni akolitu za pupa uza ufa. Ate manjiko mkangila ya ate mtu uza ufa. So mwenza kati hili linga vinyeko. Oho, mwenza kati hili linga vikona. Wana wame chilewe na madoa ya nawewe zeketa. Lepi sile kona vela ama na wanibi mwule mkangu uti ifishi wili.
Ine ngiliti impilo ilokhu isiba lukhuni ngamandla ngesikhathi inhlanganiso ezabela abantu ukudla emhlabeni jikelele zisithi ilizwe likusimo esibi kakhulu kwezokudla. Amalunga edalile parliamente amane avela ku MDC la ku ZANU PF kunye leli lodwa elizimeleyo avinjwe ukungena umhlangano wedale ngoba besetheswa icala lokufumbathiswa imali eyi $400,000. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abomndeni kamuyi umnumzana Robert Mgabe lamuhla bazahlangana lesiphathamandla sedale le High Court esibona ukucithwa kwempahla yabafi lapho abazakhetha khona ozakhokhela uhlelo lokwabiwa kwelifa likaMgabe. Lokhu kuza ngemva kokuba imuli kamuyi iveze ukuthi uMgabe kachiyanga ugwalo olulotshiweyo oluveza ukuthi ufuna impahla yakhe yabiwe njani iwill ngesiNgisi. uMgabe ubikwa wachiya imali engange US $10 million kuphela ebhanga lempahla enlutshwana nje engatsho lutho. Kodwa igqwetha lakhe umnumzana Terence Hussein uthe ozakhokhela uhlelo lokwaba impahla kaMgabe uzaqala ngokuhlela yonke impahla kamuyi adingisise lokuthi ube lezikwelede yini lokuthi bakhona yini abamkweledayo. Impahla kaMgabe igoqela umdadada wendlu abehlala kuwo lemuli yakhe eHarare obizwa ngokuthi yiBlue Roof. Amagqwetha athi njengoba kungela will emthethwandaba indlu lelifa lakhe lonke liya kunkosikazi wakhe uGrace labantwa bakhe lanxa kuthiwa ezinye zezihlobo zikamuyi bezifuna lazo ilifa lakhe. Ekubhubheni kwakhe uMgabe indlu yakhe yayilokhe isebizweni lebandla leZANU PF. Kodwa isiphathamandla sebandla leli umnumzana Obert Mpofu utshele umsakazo weStudio 7 izolo ukuthi sebeqalisile uhlelo lokubhalisa indlu elibizweni lemuli kamuyi. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezemthetho umnumzana Dumisani Dube njalo oligqwetha. Wambuza ukuthi kuvamile na ukuthi umuntu ofana loMgabe uphile iminyaka yonke le njalo efundile waqeqetsha ezomthetho aze azibhubhele engelagwalo oluveza ukuthi ufuna ukuthi ilifa lakhe labiwe njani.
I think even to know me about yeah, they are told that it's cut his name. Muda being a quality of pupa was a wolf. I tell my job came like a team to use a wolf. So when the alti evening a big nico. Oh, when the alti evening a big corner, when I have a chill and a madoa and a way to get a maybe three corner villa, ma, the one of the Muda won't come with the fishy wheel. So, one man is in his room was seen to come again. but one did was in Kaduti. Low finally told something in Fenu Montu. Why not? I hope you are. It's a fishy wheel. Being a fishy wheel, which would be surviving spouse, they use a telematrimonial home, Lavantuan. So it's going to see the Navans in Swillers.
Emhlanganweni wabo namuhla lo babe bekhuluma ngani kahle kahle
Amhlanga oqala alwandwe kule wili iwili yabe ikhuluma ukuthi umufi engafa ngoba leza thongamela ukwabini kwempahla yakhe so nxa ungela wili kuba le meeting yokuqhathwa i-edict meeting okubizwa khona isihlobo lama creditors or abale interest kwi-state ukuthi kwa-appointiwe ku-executor ozancedwa nomaster ukudinga impahla ezingabe zifihliwe kulandelela izikweleti lowubhadala isikweleti so umhlanga oqala kuthiwa yi-edict nesinto sezindebeni wawusenzakala after umnyaka umuntu sebhubhile ukuthi isihlobo zazike zihlangane kwabiye impahla yakhe kwezinye indawo bakwenza emngcwabeni besazaqeda ukungcwaba bahlangana konke njengemuli ukhetha umuntu ozasala ethungamelele imuli kubhadala lesikwelede elandelela lesikwelede
abezikwelede babe bekhona labo emhlanganweni lo
ibavunyele enwanole interest kwi-state bavunyele bebuye bezokhetha kakhulu ukuthi ngumane ozaba ngu-executor and izikhathi eziningi kokuqala khona umsindo ukuthi ama-beneficiaries umama wabantwana mba unkosikazi bakwanisa ukudonselana sibekhethe befuna ukuthi omunye lo mnyaka efuna umuntu ofavorable ukuthi emanage i-state so that becontrol i-state ngoba i-executor nyele wele power namandla okucontrol i-state ubebhadala abantu ekhontrola imali le namanje amathuba angatholakala and as a point of reference uzananzelela ukuthi kuze kufikela namhla i-state ekasolomon mjuru lokhu ingakafinalize ekazobhi lokhu ingakafinalize ma-state abantu baningi vele kakhulu abantu bamnyama ahluphe ufinalize because i-executor umasters office very corrupt babetshontshe impahla befihle impahla namagqwetha kwesikhathi abetshontshe impahla efihle namawili
njengoba ingekho iwili lapha Dube omele athole ilifa ngubani ngunkosikazi kaMgabe labantwana kuphela kumbe umdeni wonke labaphandle
nxa ungela wili vele umuntu ozathola into eziningi unkosikazi kaMgabe ngezathola indlu yonke ehlala kiyo uthiwa ngesitya i-matrimonial home 10 million yalala she can get up to about 5 million years or more. So the biggest beneficiary, umuntu ozabenefita kakhulu ngokuthi ungabile wili unkosikazi wakhe nabantwana abasendlini ababhalwe kuma-birth certificate abangaphandle laba abantwana nezinye isihlobo labafowabo labanabobaba basozithole lutho ikanti neti nxa ewili nxa ebhalile iwili kwakungenzeka ukuthi babe bafakile kuwili
ubona kuhamba kuhle yini ukwabiwa kwempahla yakhe nomgabe kungela kulwisana
I think khona kuzaliwa ingxabano esiyabona ngesikhathi somngcwaba nje ne-DSG iyayiveza abantu khona kuzaba lohlupho olukhulu ngoba kulabantu abanye bazabe be-intitled isihlobo abanye basebenzela imali yana engakabi engathathi unkosikazi wakhathesi labanye abantwana bangaphandle izisebenzi la zazichashile direct lazo zile-claim kwi-state
lo-ke ngumnumzana Dumisani Dube igqweta njalo eyingcwethi ecubungula ezomthetho ubekhuluma ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekwaBulawayo Iningi lithi impilo ilokhu isiba lukhuni ngamandla ngesikhathi intengo yempahla ezitolo iqhubeka ikhuphuka njalo inhlanganiso ezabela abantu ukudla emhlabeni jikelele ezibalisa iWorld Vision leUnited Nations zisithi ingxenye yabantu belizwe leZimbabwe iyalamba njalo idinga usizo ngesiphangiphangi. Ukubhidlika komnotho welizwe kuqondane lokusilela kwezulu okubangele isivuno esiphansi lokucuba kwezifuyo lonyaka. Njalo ingcwethi kwezokulima zithi umumo ungafana ngomnyaka ozayo ngoba umkhathi ukhomba khonokho. Ukuzwa okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakoBulawayo yeBulawayo Progressive Residents Association, njalo egcina intandane emzini wokuzinakekela.
Ngoba abantu zebele bona imali yokuthi bathenge ngabanayo baphakathi kwendlala enkulu balutshwana abalemali yokuthi bathenge so lokhu kuphethela ukuthi singabi lokuhlaliseka ebantwini ngoba nxa ungadlanga vele umuntu eselokokuza ngaphathekiuyajika sikule umuntu aphendule abe nenyamazana nje ngihlanganise isikabani nesikabantwana kodwa kubutsho wakhe esilapho ngoba sizama ukuthi sibaphukuza esibesizele esibapha esikunjezelele mbijani ngoba sibona ukuthi abantwana laba nxa bengathole okokudla bengaphendula sibe abantwana laba baqala ukuthi kuthathe izinto zabantu banzele betshontsha nje babe besandla sokuthi bathathe bengahloniphi into zabantu sase sibona ukuthi ukudla bethu ngcono esikwenzile sibaphe kube kuthithi mbijani ukuze badle benekhaya badle futhi bebulile esitshontsha kaphe esibaphuzela khona sonke isikhathi
abantu lokhu benika yini imali lokudla esingathi ngama-donors
lami sibizi inhlanganiso ilokhe iphiwa imali kunjenjenje siqinisela izikhuthizi zabo njengoba kazi ukuthi zikhuphuke kakhulu izikhuthizi izikole zikhuphukile sibize izikhuthizi ngempeni enkulu kakhulu kodwa ngiyitholile imali yabantwana lokudla ngilokhe ngiyithola basangincedisa
kodwa lathi abanye babo sebekhulile bayaphenduka yini ukuzoncedisa
ye kodwa kalithwana abaphendukayo ngoba iningi labo elinye abaqhelanga imisebenzi ebanika okuthe xaxa njalo futhi abantwana kolaba abanyezele abakasebenzi basaphezu kokuthi imisebenzi alitsho akwazi ukuthi ongapha ngakithi kunzima kakhulu ungazi ukuzifundile esikhathi yathatha isikhathi zele ingatholanga umsebenzi
abantu manje baphila ngani
wonke umuntu usasiphile noma ethengisa engaphi ngekhaya konke kuyizitolo nje ukufakufakisa kuyizinto kulababoleka isikhithi bawote bathengise iyathengiswa baba kuphilwa ngokuthengisa khonesa abakuthi izenzile i-cooking oil isesitaradini isepa sesitaradini impuphu sesitaradini nje konke kusesitaradini akulamuntu ehlezi phasi kuphithizeka kuyiyake labe kuthengiswa bakutshwata abahleziyo abangabani siyayo nakeyo kuthengisa
siyabona ukuthi emabhanga kwakufakwe enye imali yokuthi izayenza isimo sibe ngcono
kuzima kakhulu okwamabhanga labathe bathunyela imali ngabantwana kuzima ukuthi bayithele imali yakhona kuyizinti lapha emabhanga ibe ngaba se-econet laphana abantu bezedinga imali zabo ngagcina sengibona sengiqalisiswa le msindo sike abantu besitho ukuthi bangizele baphiwe imali zabo avelazi uyayihleka imali uyaqalisa ukuthi kunekele imali yakho isiyethe sinyanga izinto ebantwaneni hhayi emabhanga kunzima kakhulu abantu bahawuza angikhelisa abantwana abaningi sizathi sivula ngojanuwari babuye bezitele hhayi ngoba zonke zikhuphukile ngingathi sona sesebhuze kwami imisithezi ikhuphuke ithiyona umntwana ngamomunye kumele akhiphe 285 ngepheli isikhuthizi kombona abanengizele bazahlala phansi abangaselanga uncedise kwinhlanganiso zabantwana ngoba futhi okunye abazali abasezikaleni zise ingakhangeli lafikhithi elizalile abantwana ababili ngabathathu ekuhlelweni esithize phezulu nolesiphansi kunzima kakhulu ukuthi engabolekisa abantwana la
inhlanganiso kukhona elingabasiza ngakho yini abantu liyabaxwayisa ukuthi bengenzaxwayisa
kakhulu abantu sikhuthazana labo ukuthi hhayi abantwana ngabancedisi ukuthi babuye bezikolweni njalo siyazama ukuthi sikhulumisane lezinye inhlanganiso incedisi ukuthi abazali bathole ukuthi bathole ukukhulumisana lezinye inhlanganiso ngoba kwesikhathi kuba zinyumzali yakuhlala ethi hami nangiselamali kanti-ke enye inhlanganiso ibingamncedisa ngokuthi eyake ngazi ukuthi aqonde ngayo
Alo ke ngunkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo yobulawayo Progressive Residents Association njalo igcina umuzi wokunakekela intandane ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekhona le kobulawayo kwamanje ke sikhangele ezivela kumaphephandaba lemisakazo ithiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi amalunga edalela eParliamente athi umnumzana Themba Mliswa ozimeleyo lamalunga MDC amabili athi abomnumzana anelendebele lo Prince Dubeko Sibanda lelunga lezanu PF umnumzana Leonard Chimba bavinjwe ukungena umhlangano wekomiti yeparliamentary portfolio ngoba besetheswa icala lokufumbathiswa. Umgcini sihlalo wekomiti yezemithetho edale uNduna Fortune Jarumbira uthi lanxa kungela bufakazi bokuthi amalunga la afumbathiswa imali engamadola azinkulungwane ezingamakhulu amane i-$400,000 kumele bajeziswe lidale leParliamente ngoba balehlisa isithunzi. Iphephandaba leChronicle lithi kulomuntu obhubhileyo omunye walimala kakubi kulandela ukulwisana kwabojekeja enyathi esigabeni seMatupelaland North izolo. Leli phephandaba lithi kulabojekeja abathiwa ngamashurugwi abadinga igolide behlome ngamahloka lenkemba abahlasela abantu mahlayana begamula lezifuyo. Amapolisa athi udaba lwabojekeja laba solusabalele ilizwe lonke lapho okule golide khona. Okwamanje ke kesilalele ke abalaleli beStudio 7 lina balaleli bethu kumazwi elisithumela wona ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Njani bantu beStudio 7 kanye nabalaleli? Ngazi ngihleli ngisho ngithi indaba mangabe sikhetha ummeli welizwe lakithi, abantu kunento abasuka bengayicabangi njalo bengayibheki. Lanama abantu bevotela bethi ngummeli, bavotela abayanga. Ma ungathi uvotela umnyanga, into yokuqala umnyanga yini azoyenza ekuvele ngumnyanga? Okokuqala, uzofuna ukuqala agcwalise isikhwama sakhe. Okwesibili, uzobheka ifamily yakubo kanye lezihlobo. Ngaphandle kwalokho bantu, asibhekeni ukuthi lo muntu okufanele abe ngummeli uyini, udume ngani yena. Singaveli sithi nje ngoba simbona ku-TV, ngoba simbona kumbunonile onjani. Hayi, lento lena siyenza i-mistake, senza i-mistake enkulu kakhulu. Siyabonga.
Ngiyabonga kakhulu basakazi beStudio 7 kanye nemuli yaseZimbabwe yonke kumagumbama nomhlaba. Ngokudabuka obukhulu nangenhliziyo ebuhlungu ngezwe lami. Msakazi omuhle, ayikho into engalunga eZimbabwe ngaphansi kwento okuthiwa izano. Ihlazwe lingaka namhlanje bezama ukutshontsha imali zeChina neAmerica. Lokho abakwenzileyo ukuthi bakhiphe izibalo o ezirongo, ama calculations arongo, it's not ukuthi i mistake, vele into abadla ngayo. Kanti yipi into eyake yalunga e right enhle eke yenziwa izani? Manje ngingakubeka nje ukucace from 1980 up to namhlanje kungu 2019 sibheke ku 2020, yini yipi into eyake yenziwa izani yaba right? Njengoba manje sihlupheka sigcwele emazweni wonke, silala singalele kuthiwe ngozenophobia emzansi, kuthiwe yilokhu eSouth Africa, silala ngaphansi kwama bridge, silala sigijima. Yini into eyake yenziwa izano yaba into e right? Bonani, salibonani basakazi beStudio 7. Mina ngingungwenya ngokuzalwa ngiseFlabusu kodwa ngihlala eJohannesburg. Bengicela nje ukuphawula ngamafishane ukuthi le mali lena benza ingathi bayenza bayikwenzeka imistake ngokuyi-announce kwabo. Hayi ukuthi kwenzeka imistake, vele ngamasela bayibambile bayigodlile benzela ukuthi ekugcineni bayitshontshe. Yindlela abaphila ngayo, yindlela yempilo yezanu leyo ye-corruption. Njengobana nje izwe namhlanje lifile liphelile, libhubhile liphelile nya yi-corruption. Bebeyibambele ukuthi bayayifuna ukuthi bayiyebe ibusela bezanu. Ayikho into ezolunga eZimbabwe ngale nto abathi izanu ehlanzisayo. Iyahlanzisa nje lento okuthiwa izanu. Into okuthiwa izanu nje ingcolile kamnankagwa, nomnankagwa wakhona konke. Yibusela bebeyibambile, bebeyibezela ukuthi balibazise bayitshontshe.
Linjani msakazi? Mina ngulida Ncube wale esholosho le, kodwa ngokuhlala ngila eSouth Africa. Besicela ukuthi khona lalokhu kudla okudeni ekuthwayo lisishere nathi ngapha esholotho. Kunzima ebadaleni lapha, kuzima mfowethu, isimo sekhaya sinzima kakhulu, sizwisa usizi. Yazi uma uthe wafika khona, so yazi usuka kulolunye usizi, ngingasakhaleli nje kuphela abadala bakho bodwa kodwa sokhalela nje isigaba sonke hayi kunzima 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 this year lokuthi kuzolinywa mina mboni ngoba konke nenkomo zifisa usizi zonke nemfuyo nje angingabali inkomo kuphela lemfuyo zonke kuzisa usizi simo sinzima i-crowd impela enzima kabi
sanibonani Studio 7 lenjani bosisi nabobhuti mina benginesicelo lapha bafowethu iradio yami ekuseni ayibambi angizwa izindaba bengicela ukuthi ningaliqeda ukukhuluma izindaba zasekuseni uhlelo lwasekuseni liphinde lilufake kuma WhatsApp ukuze sizwe ukuthi bekukhulunywa ngayo ngempelampela iy'ndaba zasekuseni asizitholi mana ngithi angizitholi so ngiyazi mina umlandeli omkhulu we-Studio 7 mangingezwa so eyi inhliziyo yami babuhlungu so ngiyacela abodadewethu nabanewethu ukuthi senzeni lingenzeleni njalo olivalelisayo ngu-Isaac GG Mpofu siyabonga.
Ke ngamazwi abalaleli bethu abasithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ke singene kwezangapha eMelika, ingcwethi kwezemithetho ezine ziphe ubufakazi edalele The House obuphathelane lohlelo lokususa umongameli Donald Trump ngomthetho othiwa i-impeachment edale lephalamende. Ingcwethi lezi ezintathu, umnumzana Noah Feldman, unkosikazi Pamela Escalan lomnumzana Michael Gerrard bebenxuswe ngabebandla lama-Democrats, kuthi oyedwa umnumzana Jonathan Turley ubebizwe ngama-Republicans. Ingcwethi lezi ziphe ubufakazi bokuthi umthetho uthini nxa kukhangelwe isisekelo sombuso welizwe. Injongo yabaloba isisekelo sombuso welizwe leMelika vele yayiyengeyani. Ezintathu ingcwethi ezinxuswe ngama-Democrats zithempela uTrump wephula isisekelo sombuso welizwe, ngalokho kumele athathelwe amanyathelo okumsusa esihlalweni. Uthele yena uthe ubufakazi obukhona ayisibo obungabangela ukususwa kukaTrump esihlalweni, ngoba abaloba isekelo sombuso welizwe bathi kumele abedale baqale bakhangele ukuthi ubedale na amacala awezinga laphezulu. Kodwa amaDemocrats athi uTrump wayefuna ukufumbathisa ilizwe le-Ukraine ngosizo lwezikhali olwaluvele lumele luye kulelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Dan Moyo, isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDCT.
Okukhona ukuthi ngesikhathi esiningi ma kule nto efana le-impeachment eba kakhulu iba partisan, so kusho ukuthi emalangeni okuqala uzobona amalunga amabandla la esekela isayidi labo. So for instance ama-Republican okwamanje sisabona besekela uTrump, kodwa ngokuya kwesikhathi lakhona futhi ma ubhekisisa ama-impeachment eke yenzeka for instance eka-Nixon, uzothola ukuthi ekuqaleni babe bonke belandela upresident, kodwa kuthe ma i-evidence siqala ukukhwela abaningi baqala ukukhwesina ukuthi amndawo ngathi kukhona okushaya manje. So I'm sure inkinga yona leyo ukuthi i-Senate i-controlled ngama-Republican and therefore ma kusiyovotwa lapho mhlawumbe kuzonidakala ukuthi ama-Democrat adonse amanye ama-Republican esayidini lawo. I'm sure ma sokusiyafika kuleso stage sizobona amanye ama-Republican bevumelana be lama-Democrat ukuthi u-President Trump wawuphula umthetho.
Kodwa nxa sikhangele ubufakazi obukhona kathesi bukhona na obunye obungedlula lobo obungabangela ukubana ama Republicans aguqula ingqondo.
I think mfowethu maku ukuthi lokho sokwenzakele bakubona kungayisiyo kungasilocala elingenza ukuthi umuntu upresident ayimpeachwe. Angisazi ukuthi ama-Republican osokusele ukuthi abulale umuntu Trump, nakhona futhi I'm sure bazophikisa ukuthi bekule reason ambulalele yona, ngoba I think ama-Democrats ayebeke yacaca through ama-hearings laba ade bewenza emavikini la aphelileyo, lama-witness abawalethileyo, ama-diplomats, ama-career diplomats afike a-explaina kwacaca ukuthi ngempela uTrump wawuphula umthetho ngokunganikezi Ukraine imali eyayivunyelwe yiCongress ukuthi kumele inikezwe. Wasethi yena ngcono bamenzela i-favor yokuthi bayi-investigate uBiden onguyena okhokhelayo kuma-Democrats khona manje. I think lokho ku-very clear ku-anyone ofuna ukubona, ofuna ukuvuma. Ama-Republican angaba esansaro kwamanje bezama ukudinga indlela abangavika ngayo, but okusalayo ngathi ngabantu nje abazama ukuvika ngomunwe ngoba iqiniso liyacaca kulolu daba.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDCT eMelika. Ube xoxa le Studio 7 ecingweni esedolobheni leVirginia.
Ata, wata, nata, prata. Empopom, empopoma. It's a number one man for my dance of the day. Ezikumtwana lo mina ngiyamthanda lobuhle bakhe lobufuna kumuthatha
ulithatha lesakuthi sankale lesankale ulithatha lesakuthi sankale lesankale
ulamanga wena mtita ulomona wena mtita wake wambona nemtita tela umazela ngaphona mtita
wake wadlula umbutshwa wadla futhi nojava umntwana lo wayengubova izolo ngimbonelo memba webutha
seka ugcoke isketi
akutho ukuthi yena ustedi
kutho ukuthi umntwana ustedi
uzadiscova sekuleti ukuthi lesankalele liyadisguise lesankalele
ungaze uthi lizankayeli ngiyalithanda izankayeli emjithi umntwana lo mina ngiyamthanda lobuhle bakhe lobufuna ukumuthatha
Let's go.
See the future bright, flying the darkness, see is my light. Die. When it's cold, journey, hold your tight.
Love is blind, I say you don't know that. Do go get nange hearty, don't know that. Hang up, break it, hearty. Try me not to say when the party bomb up.
Chando no do, chando no mi no. When we keep selling silly no. Zimela makilo mita, imu follow and jenge twitter.
Ngiyalo wono chando no nyo sa glitter. Uzangi jela mfana mi masu pita. Right now you think you are better. Manu wone mfana mi.
Ezikumtwana lo mina ngiyamthanda.
ulithatha ulisa kuphi izankaleli ingoma imnandi ye ingoma ka DJ Skatha isigqubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abomndeni kamuyi umnumzana Robert Mgabe lamhlanje bazahlangana lesiphathamandla sedalele High Court esibona ngokuchithwa kwempahla yabafi ngoba umuyi wafa engalobanga iwill. Iningi lithi impilo ilokhu isiba lukhuni ngamandla ngesikhathi inhlanganiso ezabela abantu ukudla emhlabeni jikelele zisithi ilizwe likusimo esibi kakhulu kwezokudla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kodwa ke zikhona ezinye indaba ngo-past 7 ntambama. Igama lami nguChris Gande, sidibane njalo.